ukuthi lesifiso sokuba nga ama minister ethu abambane kokuqala abakukhulumayo njalo bakugcwalise bekugcwalise njalo bendawonye bazikhuphe futhi kumumo wepolitics bathathe nje HIV njenge-HIV bangayihlanganisi bayingayixubanisi kakhulu le-politics ukuze sibe lokuphumelela ngapha e-Southern Africa lase-Africa yonke nje bambe. Esikucelayo ukuthi babuyele kuzivumelwano abazenze emuva yizo eziqakathekileyo eziyi-foundation. Bavumelana ngendaba yona leyani yokuthi bazaphakamisa isikhwama esikhutshwa yilizwe langelizwe fakwa ku-health i-budget yelizwe kube ngaphezu kwenani le-15% ku-budget yonke eyabe ikhutshiwe yelizwe. Khonokhu kungathi kuyabasinda. Okunye okukhalela kakhulu yikuthi babambane endaweni ye-treatment, ikakhulu i-treatment yabantwana. I-treatment yabantwana ingathi lokhu isalele emuva. Njalo sonke sesifuna ukuthi ngasisebenzisa i-regimen kumbe ngithi i-treatment efana nayo ukwenzela ukuthi kusuka kwelinye ilizwe siya kwelinye ilizwe akuthiwa lisiqala. Njengoba sesifuna ukuthi sisebenzise iphilisi elilodwa loneli eliyabe lilamaphilisi amathathu sonke singakulandela khonokhu kuzaba lula ukuthi ungaze usuke kuliphi ilizwe awudubeki.
Okunye-ke okuqakathekileyo esingathi kufanele ukuhluzwa.
Okunye engikhala ngakho kakhulu yukuthi thina be-Afrika lapha ake sizame ukusebenzisa ama-resources ethu esilawo. Sizame ukuthi izihlahla lezi esilazo ikakhulu phezulu ngapha kubo-North Africa izulu lapho elina kabili ngomnyaka kulezihlahla eziningi eziyizo ezithathwa ngamakhiwa ke benza imithi. Ake sihlakaniphe lathi sisebenzise esikuthi yi-indigenous knowledge ukwenzela ukuthi lathi sibe yi-force to reckon with abantu labo basihloniphe bakwazi ukukhangela kithi hatshi ukuthi sihlale sikhangele emazweni i-first world country. Siprotekthe futhi-ke leyo mithi esikuthi yi-trips laphana kumbe ngithi i-intellectual property that is gijime sebumaloya-ke siprotekthe khonokho esiyabe sesithe sakwakha kuze kufike esigabeni sokuthi imithi sithengwa kithi njengoba kuyithi esilezisayo.